amazwe la nje ngabantu abangathandi ilizwe lethu, amazwe ezitha zabantu ezifisa ukuthi ngabe ilizwe lethu liba ilizwe elingalamthetho. Ilizwe akunalizwe ntingameki elingalamthetho walo. Kwala sinje sikhuluma ngabo America, bona bana benjani abanemithetho yabo ethile abayibumbayo elandelwayo. IZimbabwe nje ilemithetho yayo emele isivikele, yenze yonke into ilondoloze. Yazi ngingakutshela ngikunike isibonelo njengento leyana eyenzakala ngoJanuwari laphana abantu behamba bethithi bayademonstrate beluphe izinto zabantu. Khonokhona kuvunyelwa uhulumende nayeke laphana yebe angasavikelanga abantu bakhe. Izaba leZimbabwe kumele zivikelwe. Awuyazi ilizwe lethu ntungameki lile kulipula. Ungahamba nje emazwana la ngomakhelwane abo South Africa, uyathela umuntu eZimbabwe okwenzakala eSouth Africa kwenzakala eZimbabwe. Uyathela abantu befunga udubula umuntu kungabe indaba zakhe. Abantu bakuthinga eZimbabwe akwenzakali khonokho. EZimbabwe ilizwe leZimbabwe lilomthetho, nabalondolozi bemthetho bayawubamba umthetho ulondolozwe ngendlela. Yikho kudingakalayo khonokho. Ilizwe lethu alisoze libe lilizwe eliphila lingenamthetho. Naba batsho njalo ngabafisa ukuthi ilizwe lethu libe ngamahlanga nje, kodwa awusoze ukuthola kahle khonokho.
Yebo, kwaba lokugqekezwa kwezitolo ngozibandlela, abantu bantshontsha, kwaba lodlakela, kodwa amapholisa lamasosha ahlasela abulala abantu. Bakhona njalo abanye abesifazana abathi badlwengulwa. Ayisiko kwephulwa kwamalungelo yini khonokho okukhulunywa yi-Human Rights Watch?
Uhulumende kaMnangagwa akwenzileyo yikuletha ithula, ukuletha ilungelo loluntu olugcweleyo olubonakale ngokwayenzakala kukhetho oludlulileyo, olaba lokuthula oluphelekezelwa ngama-by-elections. Kulokuthula kulamuntu etshaya, kulamuntu ophiwa, abantu bayazigaqasela bakhululekile, kulokuthula okumangalisayo. Umongameli uMnangagwa uzamile kakhulu ukuthi ahloniphe ulungelo loluntu ngendlela ebalulekile kakhulu. Yikho abantu bezenzela ama-demonstrations, into abantu bezenzela, kodwa ke khonokho bese bedelela kabantu uma besenza ama-demonstrations ngaleyo ndlela.